mfana ambuyo batshela bonke
ambuyo batshela bonke
ambutshele lonke ilizwe
uthi
silwe likhulule kwe South Africa.